ezindabeni zethu lamhlanje. Umbukiso walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamuhla koBulawayo. Amankampani alithumi lanye avela kweleBotswana asembukisweni omkhulu weZITF. Sizahlolisisa imihlangano esanda ukungenwa yiziphathamandla zikahulumende weZimbabwe labaqondisi beInternational Monetary Fund eWashington DC. Bakhangwa njani abatsha ukuze bayebhalisa kukhomishini yokuvota eZimbabwe Electoral Commission ukwenzala ukuba bavote kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa loNkosikazi Justina Mkhokho wenhlanganiso eZimbabwe Peace Project osanda ukubhala ugwalo ngokukhahlamezwa kwakhe ngamapholisa eNtsitha. Ingcwethi ezibona ngomkhuhlane woqhuqho zithi kumele uZulu abekwazi ukuthi anganqabela njani umkhuhlane lo. Kulayithok lamhla kuhlelo labasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota oluphethwe yiZimbabwe Electoral Commission. Abatsha abahlala phandle kwelizwe bangakhangwa njani ukuthi bayenze konke lokhu? Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu elesvoa Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930-6065-15460 lagu 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.